Megan Mfaro ndinwe sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kudivana Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 14 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuluma undlebeni wakho bahlabezulu namhla ngilapha nje ngilazise ningalaleli omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumuyi.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla njalo kolunye uhlangothi abantu labo badinga ukuhlatshwa.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
I-Studio 7 ibambana lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla elizweni njalo izolo ubulale abantu abangamachumi phose amane 38. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 belawo. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bahlatshe amajekiseni okuvikela lumkhuhlane izolo ngesikhathi esazisa ilizwe ukuthi usengeze isikhathi sokuqheliswa kweziqondiso ze-lockdown ngamaviki amabili. Kwabulawayo bebehlatshwa abantu njalo namuhla kule ndwendwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ekhuluma kumabona kuthi izolo Mnangagwa uthe phakathi kwamaviki amabili bakhalele ukuhlaba abantu abayisigidi 1 million. Uthe njalo umkhakha we-COVID-19 umemetheka ngamandla owe-Delta yiwo osubhahile elizweni. Emaklinika zezibhedlela kobulawayo bekulokho kwisiphithiphithi namhlanje abantu bekundwendwe zokuhlatshwa. Lanxa uhulumende esithi amajekiseni asekhona kulezi nsuku, abanye bakhala ngokuthi ngabe uyangeza indawo lapho kuhlatshwa khona abantu ngoba ezikhona zilokuminyana okwenza abantu bathone kundwendwe beze babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Eklinika yenkulumane imzila ibimide okwamagama. Umnumzana Zwelibanzi Bhebhe ukhala ngokulinda emzileni.
Ngiyahamba kuyahlatshwa inkinga amalayini abe made kakhulu. Hhayi umkhuhlane khona ungakhona ukukhona abantu bayaphela. Uyazwakala uzwakala ukuthi hhayi kwizindawo langaphi langaphi uthoya ubonakele njani njani.
Unkosazana Sibongileni Ndlovu ohlala emathobana yena usehlabile uthi abantu kumele bahlabe ngobuningi. Uthi ijekiseni le ayibuhlungu ngitshona kancane.
Mna zange ngesaba ngahamba sibina zange ngesaba ukuhamba uyehlatshwa. Hayi kwakuright kwakungena problem hayi kuhle. Sihlatshwa bayaqala basimat sihambe sifanike ama-ID then sebebhala ama-details ethu then after that sihlatshwa.
Lanxa nje abanye behlatshwa abanye belokhu bethikaza. Omunye wabo ngumnumzana Prince Mhlanga.
Abantu bayahlatshwa mara abanye bayasaba ukuhlatshwa. Lami ngiyesaba mara ngizohlatshwa nami. Lami sengababona abanye abahlatshwayo abanye baba week 2 months bathiyafa siza njalo.
Unkosazana senzeni ngundu uhlangane la eqeda kuhlatshwa eklinika ephumula engani wethukile.
Hayi ngirayi sisaba ukuhlatshwa bethi kuyafana nabahlatshiwe labangahlatshwanga ngoba ivini labona babahlatshiwe bayafa. Bonke abantu abaningi basukumile namhla la izolo bakhanya sebebonile ukuthi hayi kufanele behlatshwe.
Eklinika yasenothen khona sithole bebaningi njalo begoqela unkosazana Shamiso Maphosa.
Nasenihlatshiwe ngesi-2 nihlatshwa mhlaka-6 August. Ukuhlatshwa kwakhona kwakho kukhanya kufasa. Zange sithathe isikhathi eside akubuhlungu.
Abantu besifa ngobuningi bakhona abalokhu besemba phansi besithi abasoze bahlatshwe. Umnuza na ntando nkomo, wema kukoba umunye wabo.
Kisende vaksina le nage nyishabe ngoba ingondi ya machayine lapa abafunu kubulala umshaba wonke mina nyiti aibu ye pezu kumzimbo ame yona ivaksina ya mkwena kota manshabe nyiti nga nsifa ungeno nyife ngoba loku yizi ndoza machayina yizi ndoza sito so ufungu kubulala umshaba wonke anyishabe shaba nini zitutu.
Amazi ake asekelwa ngumnuza na Gilbert Chuma we Bellevue yena uti uzwa kutiwa umjovolo uyalimaza abesilisa kundaba zocansi.
Ininto yokuhlatshwa leya ngiyisekondi ngoba ngizwa izibezini ngayo amadoda amaningi a-affecteka kakhulu ngizwa kuthiwa iyabathena bezizwe bengasafuni bantu besimame. Imuli yami mina ngizayitshela ukuthi bengayihlaba lapha ngoba angiyithembi ivaccine le ehlatshwa abantu eke hlatshwa
unkosazana akhethwa kuhle Dube uhlala enketa uthi siwaqedelana lakho
sendihlatshiwe zaze zaba mbili zonke first le second dose anizange ngizwe kulutho konke nje kube nomala kuzange kwatshintsha lutho kwakuthe abale BP bangahlatshwa ngangizwe njalo ekuqaliseni labaletshukela labalani.
Uhulumende uqale ukuhlaba abaphila ngokuthengisa koBulawayo kusukwane ezidlulileyo walandela ngokuvulela bonke abaleminyaka ephezu kwelitshumi lasitshiya khona mbili 18 years ngomvulo. Umnumzana Nkosilati Brighton ngomunye ozisebenzayo osowahlatshwayo.
Besihlatshwa thina amavenda nje eliphelileyo yonke besihlatshwa kwesaba lesi sikhuhlane ubhubhana lukhona lo. Amavenda wonke ahlatshiwe abanye besilwe khona oko indaba yamalayini lela emasuku zangkhona zisuke bemfihlane.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi amajekiseni la alungile njalo abantu kumele bahlatshwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umsakazo weStudio 7 namuhla ubambanele ezinye intatheli zindaba ekududuzeni umndeni wentatheli eyake yasebenzela lumsakazo okweminyaka uSandra Nyaira. Isikhulumeli somndeni uTatenda Nyaira uthi uSandra uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19 eseHarare izolo. Uthe uzabekwa eWarren Hills eHarare ngomgqibelo. USandra wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News wazobuya lapha eWashington ukuze sebenzela iStudio 7. Inhlanganiso ezifana leMisa kanye leZimbabwe Union of Journalists lazo ziveze ukudana zisithi ilizwe lilahlekelwe. USandra ubesebenzela umanyano weUnited Nations. Siqoxe lomhleli wezindaba zalumsakazo ezesindebele uPraxedis Jeremiah.
KuStudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli ezindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga edalela ephalamende eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele esithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe ikakhulu thina abesifazane. Wayengumwesifazana intatheli zindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ofiselwa ngabantu. Silahlekile kakhulu njengeStudio 7, silahlekile kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekile kakhulu njengentatheli zindaba zesifazane. Sithilela ngokuthula mnawami Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke eStudio 7 belingabantu abaseduzane laduzane lilobudlelwano obuhle njalo livela kathana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami ngoba uSandra ngimazi esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi lalo baseqedile izifundo waba nedlabuzane leliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe ukuba intatheli izindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawami.
UPraxedis Jeremiah ngomhleli wezindaba zeStudio 7 ezesiNdebele. Sixoxe njalo lomngane kaSandra Lai ointatheli izindaba uBrenda Moyo.
Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhe sisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyagula, uyakhwehlela, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabonana laye ekuqineni kwenyanga kaMeyi eHarare eziphile ekholisa, exoxa, asaba nesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imuli yakhe. Imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labanawo wakhe nje lomne wabo. Okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu, lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu. Uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungithiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho yimuli yakho. Uma abanawo wakho kumbodade wenu kumbe omne wenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu. Ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawo wakho, dade wabo olomne wabo ikakhulu ubaba, ngoba sizakuthuba bowakhela ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu.
UBrenda Moyo ngumngane kaSandra njalo uyintatheli zindaba. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule osakhulayo we-MDC Alliance uMnumzana Makomborero Haruzivishe nge-R10,000 yesibambiso ibail ngemva kokuvalelwa kwakhe okwenyanga ezintathu. UHaruzivishe wagwetshwa ngemva kokutholakala elecala lokubangela udlakela. Kusenjalo abahluleli bedale le-Constitutional Court namuhla bale ukuzisusa kudaba lokuhluza isicelo esikhwezwe lilunga le-ZANU-PF elifuna lumthethwandaba unqume ukuthi umahluli omkhulu uMnumzana Luke Malava usemsebenzini ngokusemthethweni. Inkampani yamabhasi kahulumende ezukho isiyehlise impatalo ngemva kokuyikhuphula kumaviki amabili edluleyo. Le yinto ebisibangela ukuthi abantu baminyane ezimoteni ezithwala uzulu ngaphandle komthetho kungalandelwa iziqondiso ze-COVID-19. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamashumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamashumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamashumi amathathu 30 kilometers ebiyi-$90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamashumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80 amakhombi asebenza lezukhona ehlise imbadalo yamakilomitha afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku $80 yaya ku $60 amakilomitha afika kumachumi amathathu wona asebiza $80 uzulwa kobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bagcine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19 omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube
ukwehliswa kwentengo yokugada imali yokugada uzupho bekuvele kufanele lakhathi esisadula yona le ekhona kumele yehliswe njalo
Ncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli
kuqakathekile ukuthi laba abashaya imithetho bayilandele bangayishayi bayibeke eceleni kodwa sikubona njalo nje uzathola ukuthi kuyavalelwa izwe kuthiwe kune-COVID-19 lockdown kodwa uthole laba ababusayo bengakulandeli khona lokho bekuthanisa abantu sikubona kuso sonke isikhathi
isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown
siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asambeni siyehlatshwa sivikele i-COVID-19 okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi si-continue sigqoka kuhle ama-mask ethu
amazwi kamampofu agcizelelwe ngumqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo
lokhu yikuthi silumane indlebe njengoba besilumane indlebe osokudlula umnyaka lo odlulileyo ngendaba yobhubhane lolo okuthiwa yi-coronavirus olubi kakhulu esikhulume ngalo kakhulu khonapha okwamanje lo mkhuhlane sumubi subuya ngobubi wona obuyane esalitshela khona subulala okwamagama yikho ke sithi okuluma indlebe ngowakho bahlabe zulu namhla ngilapha nje ngilazise lingalaleli omnye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumubi njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana izihlobo kuphela likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane usiya phambili njalo ngiyananzelela lapha emadrobheni abantu lokhu bengalaleli besenza isiminyeminye esamagama ingozi le imbi kakhulu sizama ukuthi sikhulume siyivikele lingaqali ukuma isiminyeminye yiso esibi kakhulu likhuluma liphefumulelana lingavalanga amakhala lingagqokanga ama-face mask njalo lingaze lasondelelana limekhatshana le emakhaya lingasondelani labantu ababevakatshile bevele emadolobheni siyalixwayisa mahlabe zulu sesisiya engozini embi inyanga yonale yomqando isiyakhuphuka ngale abaningi siyabe sesikhuluma singasekho siyalixwayisa mahlabe zulu njalo sibona lapha umkhuhlane lo usumemetheka bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe
uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye wethula umthetho ophoxa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele-South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe kanye lezinye impahla eziqakathekileyo empilweni kazulu kubika umlondolozi Ndlovu
umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlwangudlwangu lobu kuza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi e-Africa umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoleze ukudla imali lakho konke okubalekile empilweni zabo esithele izimbabweni zathola nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye lapho okufikela khona izikepe ezithola impahla elwandle e-Durban Port. Iy'moto eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo umnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekolishini yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengela msebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nasi-informal market. So nxa bangekela ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuzakuba nokuhlamba okukhulu emakhaya.
Nondo uqhubeke wathi tshela odlakela lowo uzakwengeza induku ebesivele izikhona emazweni ezansi ye-Afrika. Undaba zomnotho nokusela kwemsebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazi ufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe isaseyi-Rhodesia 79-80-81. Ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kanti sikhangele ukuthi ama-investors ase-South Africa azathola nzima suka lapho azabalekela khona.
Njalo ingcitshi umnumzana Lungisi Dube uthi udubo lolululakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Sokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe xa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sezwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangumnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rights lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javid Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi ke sikutholayo okuvelela ngaphetheya kaLimpompo.
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele isidlo sevenisi eHarare ngiyumlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uvika ukuba sokubotshwe abantu abedlula ikhulu njalo kwafa oyedwa kwele Cuba lapho kulokutshengisela khona abantu besola umbuso okhona. Lo msakazo uthi njalo uPapa Francis wesonto yeRoma usebuyelile esikhohlweni sakhe eVatican ngemva kwensuku ezilitshumi lanye esesibhedlele. Inkosi yakwaZulu uMrs Zulu Zulu namuhla usole udlakela olulokhe luqhubeka kwele South Africa abantu bentshontsha ezitolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapolisa esithi sokufika abantu abedlula ikhulu kulolo dlakela. Siqoxelo lwela amalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina into engani yangilumela yikuthi inkosi asizwanga iphawula umbono wayo ngokubotshwa kuka Jacob Zuma bengumongameli. Kuyalumela esikubonileyo kuphela, sibone becosha umgilisi obe induna yamabutho. Yikho okwenza sizibuza ukuthi nxa esekhwaza esekhuza noma eqondile ukuthi akhuze ukwenzela ukuthi udlame lolukhona luphele, kodwa okuyiso isisusa sodlame akakuqambi akakhulumi lutho ngakho. So ukukhuza kwakhe kuyalumela kungasenani ngenxa yokuthi udlame vele lubi kuqonde ukuthi akhuze. Sizethemba ukuthi abantu bazamlalela kuphinde futhi bamtshotshozele bamgququzele ukuthi layaphatheke ekubeni ngabanye abadinga indlela ezingeladlame ukuthi umongameli uzima akhululwe.
Udlakela sibona ukubana luyaqhubeka lanxa nje uhulumende esethumele amabutho. Ungathini ngalokho?
noma udlame likhubeka uzananzele ukuthi solunganeno akusafani njengokuqala abantu ba sebenanzelela ukuthi hayi inxele bedeliza izinto badeliza izinto ezaphathisa bona kusasa lamapolisa aseqalile futhi ukubopha abanye abantu okukhonza udlame lwayehla ukungenela kwamasosha nakho into eqondileyo ngenxa yokuthi khathesi impahla kade zilahleka besiningi amapolisa ubengana asesehluleka kumbe ukwenza umsebenzi ungathi futhi kulamanye lawo njengoba siwabone lamanye lawo elutha etshontsha njengabanye akade ngani ayesaba kumbe afuna labo ukubhenefitha lawa luthe so ayikuqondile sibili ukuthi amasosha lawa angenele kodwa esikugqugquzelayo esikufisa ukubona kusenzakala nikuthi abantu sebetshengisele ukuthi into kazuma kayibaphathanga kuhle sesakhanda uhulumende uzoba nguhulumende olalelayo ozadinga indlela zokuthi kukhulunyiswane ukuze lolu hlupho lukhona lusolveke
umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu njalo sixoxela ekwele South Africa kusenjalo umanyano weSadaki namuhla uthumele iqula lesibili kwele eSwatini ukuyakhulumisana lenhlangothi yezitshiyeneyo ezigoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye lalabo abatshengiselayo besola umbuso wenkosi uMswati wesithathu besithi ulochuku amalunga equla leli yagoqela iziphathamandla zeZimbabwe eza kwele Botswana leza seSouth Africa kubika umqondisi Dube eseHaburoni kwele Botswana
iqula leli ngelogatsha olubona ezomvikela eleSadik Troika lona elike lathunywa kwele eSwatini kumaviki ambalwa edluleyo kuyabhula umlilo kodwa lafika lazikhulumela leziphathamandla zikahulumende kuphela lokho kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechothoza umbuso ka Mswati owakubangela ukuthi iSadik iphumele isinqumo sokuthumela leli qula okwesibili uhambo loluluza ngesikhathi uDlondlombo siyaphambili eSwatini njalo lamasosha esetheswa umlando oqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo ezitaladeni umongameli Mokgweetsi Masisi omgcinihlalo ogatsha lweSadik olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leni lizahlangana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lweSwatini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengijimele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokhu bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSadik.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abomanyano osekela ukutshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazi lutho ngezethekeli zeSadik. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSadik izimisele ukuqeda udaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemntumzane Masisi mongameli waseBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo we-TROG kuSadik. Mane sikukhanza lokhu kuyinzelelo nje lenkulu phecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, the civil society and all political parties, because kude ngisho namunye lo wadiko lokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye ukutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana leMbabane kanye leManzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqakathekile ukuthi iSadik ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sithi lokumnumzana Masisi uyadapta inhlangano elethimele abantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nematrebunion and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu labo bembona bahlunyetwe ngekubulawa igwenyama Mswati wesithathu.
Inhlanganiso yeAmnesty International ithi sokufa abantu abamachumi amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapholisa ngesikhathi betshengisela kodwa abamabandla aphikisayo nangavunyelwayo kulelo lizwe bedlula amachumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni batshisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kaMswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikhangele ebezihamba phambili. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesikhathi uhulumende esengeze ngamaviki amabili uhlelo lokuvalwa kwelizwe olwe-lockdown. I-Studio 7 ibambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira yena othethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.